akambe ngingathini. Njengoba abantu bayizwa akulento engingayijonile bangabe sengibuthi ezikudala.
Kodwa kobulawa esigabeni kuhamba njani ebandleni la?
Hayi, angaboni lutho. Indaba zingakuqalisa amakampeni abantu bazi babona ukuthi uhamba njani useqalisile. Kanje beqalisile ukuthi bakhulume nabantu okwakhathezi akusathule.
Kodwa okwenzakalayo ebandleni lingathini ngakho? Libona ungani ikuwakha yini kumbe ibandla lizathwala nzima kukhetho oluzayo?
Yabona abantu balombono eshiyeneyo. Abanye bangakubona ngenye indlela, nami ngikubona ngenye indlela. Kodwa izibuye uducho ukuthi umtwatshe ukuthi okuyikho yikuphi. Lobubone ukuthi into ezinjalo abantu abazibone ngombono ofanayo.
Manje labana abasebesithi uxotshwe ebandleni ngembono yakho sekuhamba njani khathesi?
Lokho phela ngabantu la uyabe kwi-idea yakho kuyabe kwi-opinion more than anything, not anything serious. Ukuthi umuntu lalo ulemvume yokukhuluma lokhu akufunayo.